ukudla awusikho kwezani phepho uza ngokakhulumende. So kutsho ukubana i-social welfare yiministry under i-government, ayikhona i-ruling party. I-social welfare yiyo eyabe inika abantu ukudla bekhangele i-assessment yokuthi laba abantu esibanikayo balelungelo nalo ukuthola ukudla. Babe bekhaya bakhangeli i-political affiliation yakuthi wena ngoyibandla li. Abakwazi lokhu abasebenzi bakahulumende. Bakhangela ukuthi wena i-income yakho injani vele. Unganani ku-age yakho. Awukwanisi yini ukuziphandela ukwenza ukuthi uthole ukudla. List yabo eyabantu abaphiwayo. So laba abakhuluma ukuthi uphiwa nge-politics, hhatshi asazi ukuthi bakuthatha ngaphi, ngoba lapho esihamba khona sibeqalisile ukuthola abantu bathola mgqeke kakuse.
Ye bawamlalazi uthini ngakhona kwakhulunywa ngobaba umsa?
Ye umsaka ukhuluma into ezi-ID lo okufanele zenziwe under normal circumstances nguhulumende. But ngokwazi kwethu sikhula la kudala uhulumende wayegcina sokusebenza amakhansila ngesikhathi kulama kansila ezanu PF yonke indawo esenikeza abantu nge-affiliation nxa ungela khadi lomsangano wawutholi kudla. Nxa sesiya phambili siyakwazi ukuthi uhulumende usesebenzisa abosobhuku ukunikeza ukudla. And abantu bakithi siyazi njengobana kunje ukuthi abantu bakithi bazasafa ngoba sokufanele babe lamakhadi ezanu ukuze bathole ukudla, especially emakhaya kuvamile khonoko, njalo kuyinto engaphikekiyo. Okukhulunywa ngumsaka yi-ideal situation okufanele yenzakale sibili, ukuthi izisebenzi zikahulumende ziba in charge of ukudistributa ukudla, especially i-department ye-social welfare ikhangele ukuthi umuntu uyazuza uyenelisa na prioritize intandane labogogo labokhulu. Kodwa ke siyazi ukubana sibuswa ngabantu abanjani, si expecta ukuthi bazenza njengenhlala yenza.
Hayi siyakuzwa kakhulu baba mlalazi, sike sizuba umsaka lapha ngoba sizwile ukuthi Victoria Falls le ndawo njewange kube leso kusenzakala kolonke ukuthi wena siyakwazi ukuthi ume ngaphi mana eceleni wena njalo ugqoke kuhle ulesihlobo esise emazweni lawo ehlala eceleni wena gogo kazibani sakwazi ukuthi umntana wakho ukuliphi ibandla mana eceleni baba umsaka kuvele kwenzakala khona manje pho kumele kwenziweni kulungiswa njani khonoko
hayi siso sifiso sikamongameli welizwe ubaba uMnangagwa ukubana kube lobandlululo nxa kuphiwa ukudla. Kodwa nje akuswelakali endaweni eziningi labe singathi ngesikhiwa ama-bed apples, laba abantu abayenza santando abangayenzi okufunwa ngumongameli welizwe akuswelakali. So kwezinye indawo yebo nje singabathola isigelekece ezinjalo ezifuna ukubandlulula ekudleni kukahulumende, bakhona angiyali. Kodwa umbono kamongameli welizwe nxa enika ukudla uthi nginika njengomongameli welizwe wonke umuntu ethole. Ibhajethi yakhe nxa ekhangela akakhangeli ukubana laba ngabezanu PF lapha wawini izanu PF ngitsho. Osobhuku bayangena ngoba asibo be-politics. Abangeni ezombangazwe osabhuku. Abangenayo njengoba ntshilo yilabana labo abayabe bengezwa. Osebhuku kumele bencedise uhulumende ngoba labo ba-under uhulumende lamachifu abo. Kwezinye indawo ama-councillors ayangena. Akudingakali ukubana ukhansela ngowezanu PF kumbe ngowe-CCC kumbe ngowayiphi iparty.
Yes, siyawuzwa kakhulu umsaka, uyakusekela kolokho yini baba mlalazi njengoba siwazi ukuthi heyi kwesi sikhathi vela kuhambe njalo.
Ngokuswelakala kwenhlanhla uhulumende wethu siyamazi ukubana unguhulumende onjani. Uhulumende o-institutionalize i-segregation phakathi kwabantu bakithi either ngomhlobo kumbe nge-political affiliation. Siyazi ukubana abantu abaparticipate ekukhethweni bengavumelanile bandla elibusayo bazaswela ukudla. And okuzenzakala ukuthi uhulumende uma kusenzakala njani etsho umsanga ukuthi mhlawumbe kulama bad apples, kodwa la ma bad apples uhulumende uzawakhondema yini, kumbe will they be brought to book ukuthi hayi wena siyazi ukuthi wonile into enje uhlukumeza abantu bancitshe ukudla nge-political affiliation babe sebesiya panishwa labo bantu. Kodwa kuseze kwenzakala mhlawumbe labo bantu bazaphiwa imota njengabo se witness bayo ngoba abayenze phela umsebenzi omkhulu kaMongameli ngoba bavele bona basecricketer abantu bakithi baba separator.
Ubaba uMnangagwa uthi ukudla akube ngokomuntu wonke, njalo nje ubaba uMnangagwa usesithembisile ukubana uzamekashu ukuthi abantu bonke bethwele ukudla.